dadabuka kakhulu especially i-tenant yase parliamente bese ibinga sento mina ngokwami uthi bengicabanga ukuthi zayi 22/3 so siyajabula i-race kamongameli it was very tight kodwa siyajabula ngoba i-turnout yangkhona emakhaya especially ibase yethu iphumile i-organization ibikhona so siyajabula kodwa okwami thina njengeyouth ngiyafisela ukuthi ngoba sesinqobile kathesi lo msebenzi omningi wokwenza number one i-victory yethu iyabuya against ukufa kwabantu this week so I think siyathaba kodwa siyakhala endlizeni yethu it's never a good thing ukuze ukuthi kufile abantu ngendaba zokhetho so that is the first thing kumele sibakhumbule abantu abafileyo number two kulo msebenzi omningi ukulungisa i-economy yethu and ukuthi sibambane ama-Zimbabweans nxa i-election siphelile kumele sikhumbule ukuthi sonke singama-Zimbabweans sonke sivele i-economy yethu ukuthi iphakame again
abe-MDC Alliance bayala ukuyamukela limpumela bathi i-ZANU PF iqilibezele isebenzelana le-Zimbabwe Electoral Commission uthini ngalokho
I think njengokubona komuntu wonke ngingathi lapha langapha bekulento isikhalazo yes angazi mina ukuthi kule election anywhere yenza which is 100% perfect kodwa it was unprecedented inumber yama-observer ekade ikhona for this election unprecedented and so silinde bona I think but they are one by one bayavuma ukuthi it was free and fair bekuzo yama-anomali lapha nalapha but not enough ukuthi bengathi hhayi bekungena free and fair but it expected bazakhala and kumele sizwe i-process ikhona iyabavumeza ukuthi benqabe lama-challenges behambe through ama-courts lani and something esimele si-respect nxa beyenza njalo and but I don't think bazaphumelela I think it was enough ama-observer as they have confirmed ukuthi it was free and fair enough
kodwa ama-observers avela ku-European Union athi kaluhambanga kuhle lolu khetho ngoba bekulokwethuselwa kwabantu kanti njalo lezi nduna bezisetshenziswa ngendlela engaqondanga khonapho libandla lakho
hayi ukubona kwami baba ukuthi i-election le yi-election ye-transition kulabanye ngathi amanye ama-elements asasekhona angabe yenza khonokho but ngabantu abalutshwane and it's something okusokuphelayo umongameli Mnangagwa he was repeatedly saying ekhuza abantu ukuthi lakusisiku-new dispensation asifuni izenzo ezinjalo so I think ama-elements amalutshwane alokhu esenza lokhu ngathi ama-hardline amanye ama-old over from isikhathi sikamgabe kodwa sesingenani kathesi kule new dispensation izinto which we expect ukuzakuphela konke lokhu I don't think it was something oku-widespread to justify ukuthi bathi i-election ibe ngaso free and fair